nenauze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-10 kwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Hayi, asingeke sibathembe babukanti. Asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa abamabandla aphikisayo bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba bengathembi ibandla leZANU-PF.
Sithi konke lokho abakwenzayo kunqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulensi lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi.
Ibandla lesisi selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi kakhulu eyamanzi ezingawatholiyo ngoba ehlala evaliwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Abraham Kabasa owake waba ngusibalukhulu wesigaba seManicaland obekwe ngomvulo emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ngesizwe amazwi kaMongameli Mnangagwa.
Comrades and friends, the 2023 harmonized general elections are around the corner. As patriotic Zimbabweans, we must go out. We must go out in our numbers to vote in defense of the independence brought about by cadres such as Comrade Kabasa. As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence. We want peace before, during, and after the election period.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngicabanga ukuthi kuwona wonke ama-elections adlulileyo lokho akukhulumayo asiqala ukuzo. Yinkulumo avele bejayele ukuyikhuluma beza kodwa ukwenza kwehluke beze ngezinye indlela. Yebo kambe singakhohlwa ukuthi lamagama owakhuluma nje ekade elaphayana kwelaseNgilandi lapha kade beyogcoba khona inkosi yamaNgisi. Siyazi ukuthi emcimbini emkhulu efana nalena kuba khona iy'nkulumo eziba khona ezangasese, ezinye ezingasoze sizizwe bezikhuluma bezindaba. Kodwa esikwaziyo ukuthi bamdonse ngendlela wona amangisi lawo ukuthi phela naye akayanga laphana nje elanda ukuya bukela akade kwenzi, kodwa naye uye laphana ngenhloso zokuthi ayodinga ukwakha ubudlelwano obukade bonakala phakathi kwalamazwe amabili nezekazi nje lonke lase-Europe. Bengabe bemdonse ngendlela ukuthi uma ufuna lokhu ukuthi kwenzeke uma ufuna ubudlelwano bethu bubuyele kokujwayelekileyo kufanele ukhetho lube ngolukhululekileyo kungabi nezihibi lokho siyakwazi ukuthi kwenzakele siyakwazi ukuthi bakukhulumile kuye engabe lamagama ewakhipha ngalezo kuluma babenazo ezama ukuqinisekisa kodwa ke njengabantu beZimbabwe siyakwazi ukuthi izano akulona iqembu ongalethemba ezikhathini ezifana nalezi kakhulukazi nxa bebona ukuthi nanku umbuso uyabaphunyuka ayisilo qembu ongalethemba sibonile eminyakeni eminingi edlulileyo kuyibo akade bebethekisa udlame ebantwini besebenzisa amasosha besebenzisa amaphoyisa besebenzisa zonke izintambo ze security yelizwe so ke hayi asingeke sibathembe babugandi asitheni sibe ngo Thomas sizakholwa ngokubona
kodwa wena ngokubona kwakho ngalokho sokwenzakele phambileni kokhetho ubona ngani ukhetho lolu luzaba luthule na kungaba lodlakela olwedlula olweminye iminyaka
ngokwami ukubona babugandi ukhetho lolu luzafana nolunye osolwedlulile ukuthula asingeke sithi lukuzoba khona uma ubuka nje lokhu okunye okwenzakeleyo nakumnyaka nje yona le edlulileyo kwandulela lona lolukhetho indlela esibone kusetshenziswa ngayo ulaka esibone kubotshwa ngayo ama-politician ngingasebenzisa lapha uJob Skhala njengesibonelo akusithembisi ukuthi lolukhetho luzahluka njalo akusiphi sizathu sokuthi kungani sizothi thina luzohluka kwamanye ama-elections akenzeka ngaphambili futhi ke uma sibona indlela engathi iqembu leli likhulu eliphikisayo liza ngalo ngibona ngathi akubanikeza ubuthongo abantu bezano PF iqembu engikhuluma ngalo yileli liholwa nguMongameli Thamisi iTCCC indlela ongathi lifuna ukuza ngalo akubanikeza uphumula siyakwazike ukuthi ikhambi labo ke lokuthi banqobe ukhetho ukuthi bathele ukwesaba okukhulu ebantwini
Hello ke ngumnomzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leCCC
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulu
Asambeni madoda siyovota
Ibandla leCCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela ezokwakha kanye lokuthengwa kwezimoto ezithwala izigulane ama-ambulance. Ibandla leli lithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kaZulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engaba isenziwa nguhulumende efana laleyo eyaxotshisa owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo umsebenzi. Umoyo waxotshwa ngumnangagwa esetheswa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwezinto zokusebenzisa ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into yokuqala ikuthi i-statutory instrument kayitshintshi umthetho ofakwe i-constitution or i-constitutional provision. Njalo ufanele ukuthi uvumelane le constitution uhluzwe iParliamentary Legal Committee ukuthi umthetho lo awuqamuli yini amanye ama provisions e constitution konke lokho kwenziwa nguhulumende kutshengisa ukuthi abasafuni ukuthi abantu bazi silomthetho eZimbabwe opha abantu ukuthi bavunyelwe ukaccessa ukucubungula imithetho yonke lama policies avela akhandwa nguhulumende
njengoba lilamalunga eParliament baba mafa kukhona ineliza kwenza ngalolu daba
iParliament umsebenzi wayo oyisiqokoqela yikukhangela lokucubungula ukuthi i-executive ibamba njani, isebenzisa njani izimali zikahulumende. Yikho ke iparlamenti eqinileyo ilamandla ukunqabela izinto ezinjengalezi. Ngokusweleka kwenhlanhla, ibandla le-CCC okwamanje lilamamembers angu-17 singathi lithonsi elwandle, a drop in an ocean. Ngaze bakhulume njani? Kufanana le nje ekhonkotha indlovu, indlovu yabe kuyizihambela. Enye injiza khonkotha inyanga, inyanga yabe kuyizihambela. Siyazama kodwa khathesi asilamandla okuthi singayenzani ephalamenti. Singakhuluma kungabi le ntshukuntshu, njalo sibona ngani kungabe iphalamenti le iyaphangisa ukudissolva, kube lama-election lapho i-CCC ezaba le-super majority ezakwenza ukuthi izinto ziguquke. Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulensi lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyele ukuthi bazi. Uma besakha izibhedlela, basakha ama-bridge, sebefuna ukuhuquluza ngoba sebesazi ukuthi isikhathi lapho ebesembusweni vele uzaphela. Libhiza eliqhatshayo eselikhaba lingayekeli ukunanzelela lifa labantu abaningi. Hhayi, sithi thina lokhu akukho ku-constitution, is unconstitutional. I-statutory instrument or any notice efakwa nguhulumende is not binding. Ayifanelanga ukuthi iguqule i-constitution. I-constitution ilo mthetho oguqula, le act ayiguqulwa yi-statutory instrument. Imbona ngani laba bantu sebeswele ukuthi bengenzani. Sithi mayuyu, asihambeni siyekwenza ama-election free and fair. I-CCC abantu sibazayifaka ngoba yiyo engenza ukuthi into zonke zibe sobala, zibe transparent, kube le-accountability.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Isikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Jaramba ubengabambeki ecingweni. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi eyamanzi ezingawatholiyo ngemfanelo ngoba ehlala evaliwe. Sixoxe lesiphathamandla sezakhamizi umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yes, sithola imbiko evela kwezinye izakhamizi kumawadi atshiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola ama-bills la evela kuBulawayo City Council abeqansile kakhulu kulaloko abakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyananzela lokuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavalwa lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngoba wensuku ezithile ezimbili ezintathu, abanye kwedlula khonapho. Kodwa bathi bona bakuzuza kanti kungani ama-bills eqansi. Njoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi lokukhona ukuthi i-billing system eBulawayo City Council kathesi ukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathina ngama-mistakes ayenzakalayo esingathi kubana abangelwa kuyini. Amahlandla athile i-council siyitshengisa lokho, lamanye ama-bills siwaveza sibulegcekeni siwathwala siwahambisa. And siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system ngabona yiyelo hlupho ngoba amanye ama-bills ayahambisa khona ngale bafike bakhangele babona i-mistake bayi-correct. So ke sokusiba le ngozi ukuthi Paul othethwele ibhili yakhe njalo phonke uyabhadala engazange adingisise kucouncil kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali ongafanani ngabazibhadala. Esilethemba lokuthi i-council ufanele kulungise lokho ngoba sesezabatshela ngakho. Kodwa ukuthi ama-bills anjalo abuye ebantwini liqiniswa sibili ukuthi i-billing system ufanele ucouncil ayinanzelele aqondise khona okonakala kiyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha, yikwehluleka umsebenzi kukamunicipal na?
Well, kulezigaba ezimbili eqinisweni bakhona abanye abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale kodwa kuyabe kulesizathu yathola labantu abaningi bahlala endlini bebaningi kodwa sibili siyakutsho ukuthi uhluphe sibalale ukuthi ngabantu besebenzisa amanzi bebaningi kube leqiniso ukuthi asebenzile kudingakale kubalwa amamitha abenjalo abantu kufanele babhadale kodwa okukhathazayo lama bills asukaqanze abandla nxa sebesiya kucouncil bathola lama bills aqanze kakhulu and bese kunazele ukuthi kule mistake yenzakale yiko okuhlupha khonokho sokusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi leqiniso le billing system ye council abantu bese behlale sebekhonona bengelaqiniso ukuthi ama bills abatholayo kambe ngama bills aqondileyo yini so ilihlupha esilalo kodwa i council isikhathi esinesi sizaxoxisana layo njenge council ezakhamize ebhupra ukukhona ukuba kunanzele bakulungisa endama amabhilisi wathwale bahambe bewalungisa so bese kujoye ukuthi hey billing system ye council isafuna siblu kunanzelelwa iqondiswe iqalisa ngalemuva okanye ama high sibama ningi lanxa ngathi nje ngathi ayehla kodwa aloke sibakhona so esithi council ayiwabambe laphi size sithi ukuthi engcenye amabhilisi angakaye bantwini i council ngayiyawa khangela amabhili wonke ukuthi le yabi khanye le mali ephezulu ngathi aqwe bayawasola bahle babambe bangathumele bantwini bathume ubeyase beqinisa ukuthi baya correctile kumbe sebeqinisa ukuthi lokho sebhilini yikho so ikokuqade kulokuthi ama mistakes angabe bonakala sefike ebandithi kokukhathazayo khonoko so ke yosukhuma isithi council ukuthi ayiki ama bills lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangela nje izisebenze council wakhangela sihambe through zibondi le ingabe le nsolo bakudingisise ukuthi ilohlupho bani bayiqondise beyangahambisa ama bills ebantwini
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphatha amandla senhlanganiso ye Bulawayo Progressive Residents Association Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omama abadabuka eZimbabwe bayalelwa ukuthi bahlolwe ezibhedlela abazithweleyo kwele South Africa lanxa umthetho usithi wonke umama okusimo lesi kumele ahlolwe ngabodokotela kungelani lokuthi uvela ngapi njalo ulamaphepha okuhlala lokusebenza okule okusemthethweni kumbe hatshi iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomfelokazi kamuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena owayengumholi wevuyo leZibra owabhubha kwele Zambia ngomnyaka ka-1978. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi kwethandekayo, sanibonani ngokuhlukahlukana kwenu nonke otungameli osithandekile ogila sayidi uDube nababani abanye nje engingabazi ngiyanibingelela ngomusa nangothandelo kaNkulunkulu. Ngiyabonga mani ukuthi izwile sekunomzamo obakhona la eSouth Africa bekhulumela isizwe sakwaMthwakazi, bekhulumela isizwe saseMandebeleni, bekhulumela isizwe sikaMzilikazi futhi siyahlupheka nje eZimbabwe. Kuphinde nangapha futhi eMzansi nakho kasiphatheki kahle, siyahlukunyezwa futhi. Kodwa-ke uma sekuney'nkulumo ezinjengalezo zokuthi babacabangele babhekelele kwinto enhle kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga basakazi, ngiyabonga, ngiyabonga ubabumoyo ngokuthi bakucabange leyo nto leyo babe ney'nkulumiswano ezinjalo. Into esengincusa futhi ukuthi asibambaneni, asibambaneni ematipelelini ezewolo, asibambaneni senzele into eyi-one. Ngiyabona uma singabambana senze into eyi-one mhlawumbe namavoti ethu angenza ukuthi iqembu leli elibusayo liphume linyathele insipho lishelele. Okhulumayo ngikholeni isizwe esizukulwane sakwamazwe umntakadube esejula, ngikhuluma ngaye eMpumalanga kuyina seSouth Africa. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani uStudio 7, siyabonga kakhulu, sibonga izinhlelo lisipha zona. Mina lami igama ngu-Adolf Shaba. KuseZimbabwe kuphela ozobona umuntu ofanele ebe yi-presidential candidate okungumonzora esiyamelwa ngumadupu omunye ongu-presidential candidate wenye iparty ecourt. Laba ngabantu nje abazehlulekele ukumobilize abantu. Yebo kambe i-delimitation report ayikho, kodwa bona into yokuthi election postpone ngakhona bafuna izani ihlale embusweni kuze kube nini umunzoro yakubona ukuthi sokuphelile ngayo ngoba uhlulekile uhlulekile ukumobilize abantu ngitsho namacandidates wehluleka just ukufilter amacandidates singasabali la mazero zohamba ewathole
Studio 7 linjani kodwa basakaza abahle hayi ngiyabona abanye bayakhuphukela zinhliziyo uma kutwa iMRP ikhuluma ngokuthi amashona nambona nje bayazenzisa abafowethu uma bephonga ukukhuphukela inhliziyo ngenxa yokuthi kuthiwa amashona uma sithi amashona siyawaza isiwo wonke amashona lengqondo embi isystem yeZimbabwe isupport amashona kuyafana lakhona laphana kuqala izanu PF lweli uzibuse sasithi silwisana lamakhiwa ayengasamakhiwa wonke sasilwisana lawo amanye amakhiwa asincedisa siye sithole independence yethu kodwa amakhiwa kwakungawakwatisi uma sisithi silwisana lamakhiwa babesincedisa kunjalo ngoba isystem yakhona yayisekhenda amakhiwa layo ekwazi engumkhiwa othi isystem le isekhenda thina kodwa kwakungamgwadisi waye amashona uma sebeyenza isystem yabe sekhenda bona uma sesita amashona yiwarongo kube sokuthiwa silobandlululo ikuzenzisa lokho ikuzenzisa bakhona abakuncengayo kumbe kuzani PF abatsho njalo siyazi mhlopho ukuthi asibo bonke amashona abanjalo but isystem yiyesekhenda amashona siyazi silobuhlobo lamashona lami ngikhuluma nginje umna wami uthethwe lishona kodwa lokho akuniki manhlono ukuthi ngithi bafowethu alisiphathi kahle laba abakukwateli lokho kodwa amandebele la kwata sisithi siyenzisa i-tribalism bazenzisa
molweni esitudo vo ndebele molweni esitudo muhle umsebenzeni wenzayo ukusiphathela indaba zasezim sinimamele silapha eSouth Africa ke thina sislaphe Eastern Cape sinimamele siyamba nani ayiwishi izimu ingakhululeka kube kuhle siyanibulela ngomsebenzeni wenzayo ngu-MG Mgadeni inkosekhaya e-Eastern Cape ndingumxhosa ndithetha isixhosa kodwa ndihamba nani
elinjani basakazi labalaleli lonke uyazi ukuthi kwesi sikhathi sengizwa abantu abaningi abakho Studio 7 bathi hey i-tribalist akayifuneki uyazi ukuthi asikhuluma abantu abageke eSouth Africa asikhuluma abantu abasemazweni ophonga ukukhuluma nje kuphela into ongayiboniyo thina sifuna abantu abakhuluma into abayibona abaseZimbabwe lapha abasemathebuleni labasemashonaleni yazi ma umuntu osemathebuleleni uhlala phansi ukhangele isimo esilapha neZimbabwe ukuthi uhamba kanjani mina ngiyala ukuthi iparty eya ekhokhelwa ngumuntu wasemathebuleni ingakhankasa eHarare ngiyala lokumtshabe ngamtshalo omuntu ngiyala so umuntu wethebalisi khona bombani ngoba eHarare wonke avunyelwe ukuthi ezokhampeni emathebuleni uchamisa siyamvumela umnankakho uyavunyelwa omuzi labo onke bavunyelwe kahamba umqondisi kwaphana ethiya khampeni emashonaleni libona ukuthi zabo bebenzeni kumbe any party yosibangelizwe bona bengayi khona kati emashonaleni lube bethi ba ama-national party kodwa akulanto abazayithula khona emashonaleni ha madoda i-tribalist akula tribalist emathebuleni i-tribalist khona emashonaleni ngapha kita kula tribalist
Studio 7 ndivuka njani sihlobo ndivuka njani bangane ngezindawo hayi ngiyalibingelela mina ngegama lenkosi amen bantu bakithi bathakwaza abahle bathwakaza abahle kulabanye bakithi abalokhu bengazi ukuthi umthwakazi kuyini kulo jaha lapha kade ngilalela i-audio yakhe othi abantu bakamthwakazi bake bame kancane awu bakithi jayele banzi hayi usesebunyameni jayele banzi akuzame ukuthi ujoyine imthwakazi phose ungalungelwa and bengilalele lamazwi akho ukuthi hayi ulinguni sibili kodwa ke awukazi lutho joyina umthwakazi kusesemasinyane jayele banzi ye hayi ngiyabonga vuka mthwakazi vuka abantu ngobani abantu yithi abantu qobo phambili nge-MRP ngiyabonga nguzikode khona lekwelase Botswana amen
kumhlelele hayi asihlaziyeni madoda asihlaziyeni abantu basithatha basithaphi isibindi singaka sokuthatha ilizwe befake esikhwameni belenze labo bebodwa. Now into nje engizama ukuthi sikhulume lapha madoda abantu bakithi labo mama nabantwana konke. Ye mina into engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento eyi-1 kanti vele ilizwe leliyana ngeliyabo bani kanti amashona lamandebele babe bangani ngamagugurawundi babe bangani. It's not true. In brief, iZANU yayifuna ukwenza i-one party state isazi ukuthi kule zaphu izaphu 90% kwakungamashona kulo Joshua Nkomo. So akula Joshua Nkomo athengisayo, uJoshua Nkomo was a national leader. Now into engizama ukuthi ngichazele abantu ukuthi wena ma wawungekho phakathi kwakho mina ngangiphakathi kwakho nyakwazi njalo ungangibuzi ukuthi why ngisegoli ngabalekela iZANU 1986 befuna ukumbulala because mina ngini ngiyizaphu. I'm opposing iZANU. So impi ekwakuliwa laphana ngegugurawundi kwaba igorele masimba ebanu, that was 1980. Ngekwawe yakhe kwaba igorele legugurawundi ngo-1982 babedinga amagama amalokuze nakhona. So ke igugurawundi kwakuthiwa izogugura bani izaphu ngoba izaphu injani izaphu ivele beyibona ukuthi le popularity eningi okwedlula iZANU. So into engiyitshoyo ukuthi please we mustn't fight the tribal. Asilweni le nto ukuthi who is the bad person emhlabeni eZimbabwe iZANU PF. Not yonke lento esikhuluma ngayo lokuthi amandebele amashona. This is the unfound impi ezaliwa ingawinwa ngaphandle kokuthi wena uma usuyalanda indaba kamzilikazi ukuthi umzilikazi ukuthi wathatha inkomo zamashona mina ngangekho angizangakubona lokho. So we mustn't fight tribal, let's fight the real thing ukuthi ngamavoti asikhipheni iZANU kuphela. Lokho okuningi mina angibona is an unfounded story akuyindawo. Thank you very much. Bye bye. Thixo anibusise, siyabonga.
Yeah, Studio 7 ngithona njani Studio 7? Hhayi, thina siyathona Studio 7 kanti
ngivele ngihlale phezu kodaba Studio 7 kanti laba abantu bona laba abatshontshe imali bona uhulumeni omnankakhwa lapo babangelwa yini? Baboshwa obani bona? Baboshwa obani? Umthetho na kumele uphela ungakhethi ma umuntu ehona uvele umshaye kanjalo kusebenza ingalo mthetho. Hhayi ukuthi kuthiwa bona azelokhu bebopha abanye bona beshiya ngaphandle nawo banecala bayatshontshe igoli.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika idale lejuri lesigaba seNew York lithole umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welemelika elecala lokuhlukuluza ngezamacansi unkosikazi Jean Carroll. Ngalokho wahlawuliswa imali eyizigidi ezinhlanu $5 million. Okuningi ngodaba lolu asiluzweni kungxoxo esenze lo mnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe.
Ngoba isikhathi sakhona sikhanya sibe sisiside sibili ngoba sokungaphose kuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokho. Yiko lapha ama-lawyers ka-Trump abefisa ukuthi ahlale khonapho. Kodwa ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lwana umama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho ongathi bafuna ukumehlisa isithunzi. Bekukhanya ukuthi hayi into yangikhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga. Kodwa ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umamalwane wema sibili kwabonakala ukuthi umi. Yiko ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besitsho njalo. Kakhulu ukuthi ngikubona laphana uTrump esengathi uyehluleka ukuthi abone ukuthi umamalwane nguye owayelaye empikijeni laphana. So ngase ngibona ngathi lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge. Yikho ke angangimangali nxa ngisizokuthosa kumele ukuthi ambhadale lwana umama.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba ukuthi ancintise kukhetho oluzayo?
Lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncintisa. Hayi, ngibona ngathi le ingaba indaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa manga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi loba mina ngangena lapha kuMain Street mfike ndubula umuntu awele phansi afe. Ngiyabelokhu ngilabo futhi abantu bambona ba abasoze babone ukuthi ndubula umuntu lapha. Baloke benjalo laba abamlandelayo. Le ndaba mbona ngathi indaba encane kubo, babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Engibona ngathi kuzamhlupha nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le eGeorgia kumbe le eyokusithi esesuka eWhite House asuke lamaphepha la angaqhakathekileyo isecret information leyana. Mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazona ezezintathu lapho mbona ngathi engxenye kungamkhathaza lokuthi ancindise ekhethweni.
Siyabonga mnumzana Mthombeni, igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.